Usweswe usanda kuqhatshwa ukuba umqeqeqeshi omutsha weqembu leBulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa ngoBulawayo. Lo mqeqeqeshi uyathokoza kakhulu ukuba usephendukile njalo uzoqeqeqesha kusigaba sePremier Soccer League.
SengoBulawayo Chiefs abathi amakhosi khona lapha koBulawayo Premier League. Into mina engiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngisebenza abantu nje bakholise ibhora. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes so ma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onkabe ekhangele kodwa nakhona ibhora yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazeka bakholise nxa bebukele.
Usweso beqeqetha iqembu leTalent Vision lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi uza kuqembu leBulawayo Chiefs labanye abaqeqetshi akade esebenza labo ababalisa usithethelelo kwinje isifanda ongumqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe eleMighty Warriors.
Labantu vele engihamba labo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-one, so most of the times yabe ngidinga ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokho engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ma-program akhona alawo but waqeda ngabo May. So ngabo May esezanijoyina-ke, lokho yinto nje esiyivumelenele club. Okunye ngizahamba lo yeri ngosakhulayo, uyeri-10 masuku abaningi bamazi usakhula yena, sazama ukuthi kona imphakamise endabeni zonezo zokukhotsha.
Iqembu leBulawayo Chiefs liphutshe elisendaweni yesikhombisa engalanini emiklomelo yokuphelani kwemidlalo yanyakenye, laphinda njalo laphakamisa lenkezo yeChibugu. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo nguqu bakhangele ukuba leli qembu liza kwenza njani lo nyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngathi akhangela okwakade sizo kwekwangani ukuba linkinga nyana yokuthi ama-players amaningi asukile laphana ahamba. So kimi mina kufanana lokuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedlulelezi abazenze isizini leyiphelileyo. So kusiba yibarometer yokumesha ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi kathesi kufana lokuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu leBulawayo Chiefs lo mqeqeqeshi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze yangenise iqembu leCholocho kusigaba sePremier Soccer League. Ekusukeni kwakhe kuqembu leCholocho usebenzele iqembu leFC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukwini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco seligi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.